yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga. Ngiyabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo ukuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethe imali sibili, balethe isikhwama semali, kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona, even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million, ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwala. Uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwane. Siyavuma ukuthi okwakhathesi kasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele, umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo ke ukuthi yebo ukukhuluma kukhona, lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma, ngoba into yonke siyayibona ukuthi imphumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesazalo. Kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo, thina mina ngikhuluma ngimelela kakalisi, ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngakakalisi nasikhangele ukuthi bangayenzela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali eningi encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le poverty bottom line, le cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lohulumende licubungule lolu daba?
Ye, i-way forward yena leyo ukuthi thina sesibuyela-ke ebantwini bethu kuzisebenzisaqeli ukuthi hhayi inhlangano kade siyimele besikhulumile, impumela yangiphena yiyo leyo. Labo futhi bayakhulumile anto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principles abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifane sibuyele ukuthi ngisuke batshele ukuthi hhayi lina lisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. Kude ukuthi sesilokho sikhulumisana ukwenzela ukuthi yonke into siyilungise. Thank you.